Izakhamuzi zamukele ngenjabulo ukuqhutshwa kwalomhlangano zisithi uzivule amehlo entweni ezithize okwenze zafunda okuningi ngomsebenzi wekhansili yakoBulawayo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-The Municipal Review, uMnumzana Bukhosi Benkosi Moyo, uchasisa kabanzi ngenjongo yalomhlangano.
Injongo yethu yokuthi sifuqe umasipala wethu ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela okumele ayenze ngawo. Kathi sichase uhlelo olujoxwa yi-My City Conversations, lapho sihlanganisa khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba esenzakala koBulawayo.
Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sekhansili yakoBulawayo, uthi kuyadingeka ukuba uZulu asondele eduze ngoba idolobho lingelabantu hathi elikakhansili.
Besi buyile lapha ku City Conversation ngoba siyananzelela ukuqhatheka kokuxoxisana nama residents akoBulawayo. Siyakwazi ukuthi idabu ukukhulumisana kuyalungisa into eziningi. Okwakuqala kuyayenza ukuthi siliphe i-correct information ngoba i-council is an institution. Iyabe ifuna ukuthi information ifike ebantwini, ifike ngesikhathi, njalo ifike ngendlela eyiyo. So uma sihlezi endaweni enye njengaleyi, siyenelisa ukuthi sikhulumisane njalo sibuzane ezinye izinto mhlawumbe besingazizwisisi.
UMnumzana Jabulani Mlotshwa, obona ngokwakhiwa kwamadolobho, uthi uBulawayo lamhlanje uhlambulukile ngoba wakhiwa ngokukhaliphileyo. Omunye wabasakhulayo uNkosazana Sinokuthaba Mbambo ukhuthaze abatsha njengaye ukuthi baphathe emhlanganweni yokwakha uBulawayo.
Engikufundile kakhulu ukusebenza kwe-City Council ekade ngingakwazi kakhulu, ikakhulu ama-innovations ayenziwayo eBulawayo. Ba-innovate ama-parks esilawo. Ngithanda again ukuthi ngikhuthaze i-youth kakhulu because intsha yithi ama-leaders akusasa. So ngikhuthaza intsha yonke ukuthi attende ama-meetings ama-ward abeyisenziwa because ikho lapho esithola khona ukuthi sikhulume kabanzi nalapho esihlala khona, ngithi ekazi lapho esihlala khona sikhulume kabanzi ngenkinga esihlangana lazo la ngalapho esihlala khona.
Omunye wabafundi uMthabisi Dube uthi unanzelele ukuthi abantu nxa bekhulumisana kulamacebo amaningi aphumayo angenza uBulawayo athuthuke.
Ukuba lapha namhlanje kumbonise izinto ezihlukeneyo, njalo ukukhuluma ngezinto okufumele sizenze singuBulawayo kuyenza sithole indlela zokuqhubekela phambili ukuthi singenza njani ukuthi idolobho lethu libe ngelingcono. Enye into engizibonileyo ukuthi ma abantu behlangana bekukhuluma siyathola amacebo ukuthi singenza njani ma singuBulawayo. Enye into embona ngathi ngenzakala nxa singadinga indlela yokuthi siyenza amagetsi singuBulawayo, njalo sidinge indlela zokuthi sithole amanzi aklini even ungasiwo awezulu, singaqhubekela phambili njalo impilo zethu zibe ngezingcono.
Umhlangano lo oqhutshelwe ekolishini le-NAST American Space koBulawayo uhlanganise abakamansipala yakoBulawayo, izakhamuzi, amakhampani ehlukeneyo, osomabhizimusi kanye lezikhwicamfundo zokwakha ama-architect. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.